disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolesithathu mhlaka 4 kumfumfu 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ubeza oyakucabanga ukuthi not qualified na fitness general zikhona inkantolo kukhona engahamba ecourt and then okwesibili sizama ukurestore i-internal democracy.
Ozithi ungunobhala jikelele webandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Sengezo Shabangu, usebhalele usomlomo wephalamende u-Advocate Jacob Mdenda incwadi athi ngeyokuxotsha amanye amalunga edalele ephalamende awe-CCC.
Ke tlhaloganya diemo dikgwetlho tsa.
Ngiyazisa njalo ngiyazi kakhulu udubo olubhekane lelizwe leZimbabwe. Uma ungumakhelwane lomuntu ebhekane lodubo ebalekela kuwe, uyamsiza hathi ukumxotsha.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi uyakuzwisisa ukuthi ungana beZimbabwe bebalekela elizweni lakhe ngobunengi. Idale lephalamende laseMelika eleHouse of Representatives likhangelelwe ukuvotela usomlomo omutsha ngemva kokususwa kukamnumzana Kevin McCarthy kwebandla lama-Republicans izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo.
Ozithi olilunga lebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change eliphethe isikhundla sikanobhala jikelele webandla leli, umnumzana Sengezo Chabangu, usebhalele usomlomo wephalamende u-Advocate Jacob Mdenda incwadi exotsha amanye amalunga edalela ephalamende awe-CCC. Ekuhlaziyeni lolu daba uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxele umnumzana Sengezo Chabangu.
Yes, okokuqala yimi u-Secretary General we-interim. Uzakhumbula ukuthi vele iphathi yethu ibingala-constitution, abantu bebetshintshwa befakwa, and that's number one. Number two, you recall ukuthi ngesikhathi se-summer elections, we submitted ama-signatories ethu, we signed for ama-candidates. So yes, whoever oyakucabanga ukuthi not qualified enough to be Secretary General, zikhona inkantolo kukhona engahamba ecourt and then okwesibili sizama ukurestore i-internal democracy.
Ye, kulabanye njalo bathi usetshenziswa i-CIO njalo bathi okwenziwa nguChabangu lokhu vele kuzeka kwenziwe ngabanye abantu. So ungathini ngakhona?
Vele bajayele, sikujayele sangcela kudala oyenza bent ukuthi ngaba lo mbono otshiyeneyo kunhlanganiso beyakuthiwa usungu CIO.
Lo bekungumnumzana Sengezo Chabangu ozithi ulilunga lebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change eliphethe isikhundla sikanobhala jikelele. Kodwa isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Gift Ostalo Sesiva, yena uthi njengebandla akulabantu ababaxotshileyo.
Ubonile incwadi ke ebhodayo kuma-social media ethi yona ivela ku-CCC, kuthiwa kuxotshwe ke ama-MP lama-kansela. Uzulu wonke siyamazisa ukubana thina asila member of parliament noma councillor esimxotshileyo ekhansilini noma ephalamende. Abantu baphiwa umlando ngabantu kubana beyikhokela ekhansilini lasephalamende, njalo ke basebenza ke labantu ukubana befeze umsebenzi abawuvotelwa ngabantu. Lokho elikubonayo lezi ncwadi eziphumayo kaziveli ku-CCC. Laba bathi bemele i-CCC ayisibo be-CCC, abameli i-CCC. Liyakwazi ukubana izanu ile njongo yokubana ikwanise ukubulala ke indaba yokuthi ibe le 2/3 eParliament. Yikho ke bezama imizamo etshiyeneyo lokusebenzisa abanye abantu ke ukubana bethi bona bavela ku-CCC sebelikola abantu. Abantu bethu abasimela ephalamende loke bekhona ephalamend lasekhansilini, abameli ke abavotelwa ngabantu ukubana benze umsebenzi owekuthi betshintshe impilo zabantu nje. njalo be advance the interest of the poor in our country. So siyazise uZulu, siyazise wonke umuntu ke ukubana kuyazakala ukubana iTCCC kayisiyo ebhalele izincwadi ezibhodayo kuma social media ezithi izona kule recall yama members of parliament noma councillors.
Umnumzana Gift Ostalo Seziva ekhuluma le Studio 7 yisikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change. Ngakwelinye icele umqondisi wenhlanganiso esebenzelana lezano PFA Forever Associates Zimbabwe, umnumzana Kudakwashe Munsaka, uthi inhlanganiso yakhe ayikungeni lokho njengoba yona yaphathisa ibandla lezano PF ukuthi linqobe njalo selanqoba, ngakho lokho akulincedi ngalutho.
Athi lina okumele likwenze into elula. Tinganini laba elithi yibo abakhulu be TCCC abanikazi ba lingakabambi thina abefazi libafonele libabuza ukuthi indaba enjalo bayazi yini njalo umuntu lo osayinike bayamazi lingathola leyo information selingangikhona libuya maybe kuma third parties selibuze lingakubuza ngoba thina ukuthi lina lisibuze njengefazi thina njengefazi asilani lalokho okwenzakala ku TCCC asilandaba lama candidate records thina awe TCCC as far as thina we are concerned thina zancedisa umhlangano wezani PF ukuthi uwine wawina ule 2/3 majority ku parliament so thina silandaba lama records ayenzwa yi TCCC it's not in our best interest so we are not even involved. So buzanini bona abanikazi bomhlangana ukubana lo muntu owabhalayo ama incwadi esayinile ama candidates abo angena sibili ku parliament bayamazi yini.
Umnumzana Kudakwashe Munsaka ngomqondisi wenhlanganiso ye Forever Associates Zimbabwe esebenzelana lezano PF. Usomlomo edalela ephalamende uAdvocate Jacob Mdenda yena uthi bayamukelela incwadi njalo bazalandela imithetho edale esebenza nxa kube le ncwadi enje ethunyelweyo.
We have received a letter, yeah, under the logo of TCCC and their interim constitution. If it is there, they are disowning that correspondence. They must come out open and tell the world because the
yebo kuliqiniso ukuthi sengamukele incwadi yelemifanekiso yeCCC kodwa nxa ibandla leli lingavumelani lencwadi le kanye lokumunyethwe kuyo likhululekile ukuza edalela ephalamende lilandula okulincwadi.
Abanye balabo abaxotshe incwadi le bagoqela abameli bedalela ephalamende umnumzana Pasho Raphael Spanda omela eCaldrick Park, umnumzana Eric Gono omela iLobengula Magwegwe, umnumzana Morgan Ncube omela iBeitbridge West, umnumzana Prince Dubeko Spanda omela iBinga North, lo mnumzana Fibion Mnyaradze kufaka kuTizwe omela iMaphukutha Farm. Amakhansela agoqela umsekeli kaMeya wakoBulawayo uKhansela Donaldson Mabutho, uMeya weMashingo uKhansela Chantel Chiwara, lo mgcinisihlalo weCouncil ye-Epworth uKhansela Anna Sande.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakule Botswana uthi uyakuzwisisa ukuthi kungani abeZimbabwe bebaleka elizweni lakhe labo ngobunengi. Lokhu kuza ngesikhathi eleBotswana lisithi libuyisele emuva abeZimbabwe abedlula inkulungwane abakade bengene kulelozwe okungekho emthethweni kunyanga ezintathu ezedluleyo. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba eseHavron kweleBotswana.
Ekhuluma emhlanganweni lezakhamizi zamasunga duze lomncelo weZimbabwe ngolesithathu, uMongameli Masisi uthi isiyeso zenotho yizo ezigxotsha abantu abeZimbabwe ukuthi bangene kweleBotswana ngenani eliphezulu. Uthi ikho ehlala njalo nje ekhala ngokuthi mzesule isiyeso zenotho ngoba leBotswana lithwala nzima ngenxa yesimo somnotho esikhona eZimbabwe.
Ngithalwakanya diemo tikhwetso tsa.
Ngiyazisa njalo ngiyazi kakhulu udubo olubhekane lelizwe leZimbabwe. Uma ungumakhelwane lomuntu ebhekane lodubo ebalekela kuwe uyamsiza hashi ukumxotsha nomunye wabakhulumela eleZimbabwe phezu wokususwa kwezijeziso zomnotho.
umphathintambo obona ngendaba ezenzakala kwele Botswana unkosikazi Anna Mokgethi uthi udaba lwezimbabwe abangena eBotswana ngekho emthethweni luqhubeka lukhathaza.
Se re se rotloetsang re le lehatshi la Botswana.
Esikukhuthazayo yikuchapha umngcele okusemthethweni. Enyangeni ezintathu ezidluleyo kuphela sibuyisele abezimbabwe abadlula inkulungwane bengene okungekho emthethweni.
Umkhethi uthi okunzima ukuthi izalwane zeBotswana yizo ezincedisa abezimbabwe ukungena lokuhlala elizweni ngekho emthethweni ngokubapha imisetshazanyana. Noma kulokukhonona ukungena kwabezimbabwe ngekho emthethweni, uMasisi uthi uzaqhubeka ekhulumisana lomunye wakhe umongameli Emmerson Mnangagwa phezu kokusetshenziswa kwesithupha uchapha umngcele. UMasisi uthi noma nje kulobunzima kumele kukhulunyiswane ngoba amazwe omabili alobudlelwano.
Bantu bale rona ke ba rona ba.
Abantu beZimbabwe ngabantu bethu lati izihlobo zethu. Kungaba khona abakwenzayo esingakuthandiyo, kodwa okukhulu ukukhulumisana.
Omunye oweZimbabwe ohlala kwele Gaborone umnumzana Mkhululi Moyo uthi noma nje amazwe kamongameli Masisi eduduza, kumele amazwe angomakhelwana azame ukufaka umfutha ukuthi izinto zihambe kuhle eZimbabwe.
Olebuswana ngempela libhekane lodubo lokuthi abeZimbabwe abakithi ngale khaya eZimbabwe siyangena ngaba ngokuningi, thola ukuthi sesibaningi sibili impela, lalo selithwele nzima impela liyasindwa. Kodwa phela sibona ukuthi ukhetho lolo losanda kwedlula asibonanga amazwe abambisane leZimbabwe njengokuthi omakhelwane besima bekhangela ukuthi ukhetho lolo njengobana isadiki likhondemile.
Kusenjalo leBotswana liphezu kokuloba ugwalo lwe-migration policy oluzaphathisa ukuhluza abangena elizweni ukuthi bafakwa ngaphansi kwaluphi uluhlu. Urhulumende uphathisana nenhlanganiso ebona uhamba kwabantu phakathi kwamazwe atshiyeneyo e-International Organization for Migration, IOM, phezu kwalolu hlelo ukuze kubonwe ukuthi ngobani abangaphiwa amaphepha okuba izalwane zeBotswana i-citizenship, abangaphiwa ubuphepheli kumbe abangabuyiselwa emuva. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 isabron kwele Botswana.
Kuphuma imibono etshiyeneyo ngokukhalala kwabebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change CCC ukuya edalele parliamente, lapho umangameli Emmerson Mnangagwa esethula umbiko wakhe kuZulu kanye lokuhlela indlela idalele parliamente elizasebenza ngayo ekulolongeni imithetho lokunye. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu akuqali ukubona abalunga edalele parliamente amabandla aphikisayo ekwenza lokhu emikhosini efana nalowo obukhona izolo. Ingcwethi yecubungula ezombusazwe esebenzela inhlanganiso eyeZimbabwe Democracy Institute, umnumzana Bekezela Gumbo, uthi okwenziwe ngamalunga awe-CCC yikuphosisa okukhulu ngoba iZANU-PF izoqhubekela phambili isenza umathanda, ikanti umsebenzi wabo wokumela uZulu wabakhethayo bayabe sebewehlulekile.
Ngoba i-CCC into umele beyinaze ukuthi bafuna ukungena embusweni. Ukuze ungene embusweni akusokuwina amavoti kuphela, kodwa kuyikuwina futhi ini i-support yama-system lama-structures aku-system. Kuyikuzwisisa umbuso ukuthi umi njani elizweni nje eZimbabwe leyo kuthiwa i-secrocratic state. Kumele uzwisise ukuthi i-operator njani. Into ezifana nokubhoycotha edlana azimuvi i-system. Ukubhoycotha i-parliament akuyenzi i-system ukuthi itshintshe. Baqhubeka besenza bevota. Asogcebelihle ubhoycotha lo kanti. Kumele ukuthi bebuye i-parliament be-opposite phakathi befake imisijwayelo athi babone ukuthi bazama kodwa bayahluleka.
Wengeza uGumbo ethi ukungayi emikhosini yenhlelo zikahulumende lasedalela eParliamente okwenziwa ngabe CCC akusebenzi esimeni sezombusazwe esiseZimbabwe.
Siyakhumbula ukuthi last time esikhanye sidlule bake baboycott bagcina sebethathele ama-allowance, siyazi sebesokola ama-allowance kungelawo. So iZANU-PF, iZANU-PF siyazi sonke singabaqumeli ama-allowance athathele konke lezi moto. So kudingakala ukuthi abantu benze into ezi-strategic opozwe phakathi ngoba ukuboycotha lokuyana kulethi change. Ngikubonani kube yilicebo elibi kakhulu abalenzileyo. Bekumele ukuthi bebe khona phakathi be-opposite phakathi.
Okuyinto esekelwe ngumqondisi wobona ngokwethulwa kwemibiko kuZANU PF, umnumzana Farai Marapira.
Our opposition is full of leaders who do not take themselves or put themselves to account. They don't hold themselves accountable.
Amabandla ethu aphikisayo ande inkokeli ezingazinikeliyo kumsebenzi yazo.
They hold on to the very tired system of blaming everything on ZANU PF.
Umnumzana Felix Magalela Mafasbanda olilunga lesenate emele ibandla le-CCC ulandisa ngezizathu ezibenze bathathe lelo nyathelo lokungabi khona edale lePhalamende.
Kubuhlungu mahlabe zulu ukuthi ikhulumende kababa uMnangagwa kayinanzi izimiso ezikuconstitution.
Umnumzana Efidlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi eye-National Consumer Rights Association laye upha umbono wakhe ngalolu daba.
Khona lokho kungabi khona ePhalamende yikumela abantu uma labo bameleyo bekholelwa ekuthini kungaye ePhalamende uboycottile kuzazwakalisa lokho abakhala ngakho. Kuyenziwa umhlaba wonke jikelela sonto esiyibona eZimbabwe kuphela, kuyenziwa even emazweni lawana owathola seyahlala kakhulu kulokho kuthiwa yidemocracy. Ngakho angiboni ukuthi kuyamangalisa kakhulu ukuthi kwesinye isikhathi uthole ukuthi laba abasimele ePhalamende bake batshengisele ukuthukuthela kwabo kungasuthiseki kwabo ngezinto ezithile ngokuthi bangayi eParliament. Into okumele siyijwayele kakulanto embi kulokho nxa bekuhlanganisa lokuthi bayesimela futhi bayesikhulumela. Konke lokho kuyabe kuqondile.
Ingcwethi kwezombusazwe zithi le kungayisiyo ndlela elungileyo yokutshengisela ukukhonona kwabe-CCC loba ukuphikisa ibandla elibusayo, ngoba kukhona ezinye eziningi ezingasetshenziswa ngaphandle kokukhalala ukuphatheka kumicimbi lemikhosi kahulumende. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumelvis Gama.
Kwezivela kwamanye amazwe, idale lePhalamende eMelika eleHouse of Representatives likhangelelwe ukuvotela usomlomo omutsha ngeviki ezayo kulandela ukususwa kwabephethe lesi sikhundla umnumzana Kevin McCarthy webandla lama-Republicans izolo ntambama. Amanye amalunga ebandla lama-Republicans eholwa ngumnumzana Matt Gaetz, amanye nelawama-Democrats ukuvotela ukususa umnumzana McCarthy esikhundleni. Isikhundla lesi sisaphethwe kwesikhatshana ngumnumzana Patrick McHenry. Umnumzana McCarthy yena othika soze adinge usekelo lokubuyela kulesi sikhundla wetheswa ngabanye bakhe icala lokungasekeli izinqumo zebandla lakhe okugoqela ukuvimba kokuvalwa kukahulumende ngeviki edluleyo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga owe-Studio 7 uxoxe lomnumzana Difa Dube, isizalwane seZimbabwe esihlala eBhilithane njalo esilandela ezombusazwe.
Nxa sikhangela izimiso zepolitiki akufanelanga ukuthi nxa izinto zenzakala kube kukuthi kwenziwa izinto abantu bagcine bepersonalize izinto bekhohle ukuthi nxa ungabe ungumkhokheli ukhokhela abantu njalo izinto noma ngithi izinqumo lezi bekade fanele ukuthi azithathe bekuyizinqumo ebekade zifanele zisebenzele ilizwe hhayi ukuthi zisebenzele umuntu. Yingakho baye babona abanye abalingani bakhe ukuthi sekufanele ukuthi lento bayiguqule bayenze masinyane ilunge, ngoba bese kungathi usebamba iParliamente ransom ukuthi yena osefuna izinto zenziwe ngendlela enafuna ngayo, kukanti bese kulimaza ama-decisions amaningi ebekade efanele njalo ne-progress yezinto eziningi efanele zenziwe bese zisima ngenxa yakhe ngokuthula noma ngokungathathi izinqumo ngesikhathi esifaneleyo.
Kodwa kahle kahle singathi lokhu kutshoni nezombusazo weMelika, siyabona ukuthi bakhona abanye abebandla lama-Republicans abavotele lama-Democrats kwahlangana nje ukuthi kubotshwe lesi sinqumo.
Batshengise ukuthi sekokukhulu, ngoba batshengisele ukuthi into nxa yimbi akukhethelekile ukuthi iliphi ibandla eligxekayo lokho noma ngobani abagxekayo lokho, kodwa bakhangela into embi ngokwenzakala kwayo. Okuyinto etshengisela ukuba democratic kakhulu, ngoba ngabe kukuthi mhlawumbe kade bengabanye osopolitiki mhlawumbe kade bezathi njengoba engowebandla labo kade bengeke baze bathathe isinqumo esihashe esifana lalesi abasetheyo, ngoba kade beza kumalaya iloba esenza okubi njengokunye esiyake sikubone kusenzakala kwamanye amabandla ezopolitiki. Batshengisele ukubaqothe njalo batshengisele ukuthi bona balida abantu njalo abasebenzeli umuntu njalo i-political party ibuya muva, kodwa ke i-decision abayibona ukuthi iqondile njalo i-decision abayibona ukuthi i-affecta uZulu yiyo abayifaka phambili andibana ukuthi balandele ezinye izinto ezopolitiki.
Lo ngumnumzana Tifadube isizalwane seZimbabwe esihlala eBhilitane obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga oweStudio 7. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namuhla sixoxa loNkosikazi Karen Ngoma Msekiwa ngemidlalo yabantwana, ababalisi labaphathi bezikolo eqoqwe inhlanganiso ye-State Out of Mpopoma. UNkosikazi Msekiwa ohlala eNew York kwelemelika uthi imidlalo le ngeyokuzama ukukhuthaza abantwana ukuba bengathathi izidakamizwa. Uxoxa lo Gibbs Dube oweStudio 7.
Besizama ukuthi mhlaka 9 nomhlaka 10 siyenze i-anti-drug intervention. So mhlaka 9 sile-talk lapho sizaletha khona abantwana bama-primary school angu-4 eMpopoma, iNkulumane, iGampo, iMpumelelo lukhanyisa ukuthi bazolalela. Sidinga abantu bokuthi babuye bezokhuluma labo, mainly ama-police, i-drug section, ukuthi bezokhuluma labantwana njani ama-drugs engani asehluphe kangaka ebantwaneni. Sebezikhanyele abantwana o-grade 6 labo grade 7 especially, ngoba yikho lapho okuqalisa khona. Abantwana banalaba yibo ba-influencer kakhulu ngabantu phandle lapho, sebekade sizama ukuthi sikhulume labo ngendaba zama-drugs.
Singathi kuyini okwenza ukuthi lenze khonokho?
Khanyele nje ukuthi abantwana abaningi kethe singana ama-drugs angani ahluphile kakhulu ekhaya. Abantwana abaningi sebengani wonke umntwana nje ungawukhangela kubo grade 5, grade 6, grade 7 abantwana nje bangani bonke nje they've turned to drugs. So we don't understand ukuthi yini okungani kuyahlupha. So besizama ukuthi sikhulume labo, and lakho ukuthi futhi bezame ukuthi bakhulume lathi, basitshele ukuthi kuyini kahle kahle inkinga and where is this coming from.
Yes, yawazi nje abantwana ungavele ukhulume ngamapholisa kumbe amasoja kumbe abantu bezomvikela bayethuka. Kuyini ozakwenza ukuthi babe lesibindi ukuthi babuye?
Amapholisa abajayele ukuyesaba abantwana nje, but as we know ukuthi kule yala babe drug section esikhulume labo, it's like a friendly unit ukuthi babe bezokhuluma labantwana. Sabe sayakhuluma labo sabatshela ukuthi lapha sizama ukuthi libe la libakhangela amapholisa, lingabakhangela libe saba, bakhangeleleni nje abo malume labo mamncane, people that you can come to ubuyezokhuluma labo nxa kuyukuthi ulenkinga kulento engani yakukhathaza.
Ubona uzani kuyaphumani khonokho elizakwenza kule midlalo?
Mhlaka 9 yikho lapho sizokhuluma labo. Mhlaka 10 sile tournament. Ku-tournament leyi yikuthi nje i-fun day, siyithi i-fun day yabantwana and also making them aware about indaba yama-drugs. So lapha senze i-soccer tournament for abantwana, for isikolo sethu isikolo zona lezo zingu-4 zi-compete against each other for i-soccer. And we've also included i-tug-of-war lapho sizabona khona ama-teacher labo-headmaster. Senzele ukuthi lapho bebekwazi ukuthi hayo headmaster lawo baye bewe bekuduke begijime beyenzeni konke khona lokho, yikho esifunga ukuthi esize abantwana bebekwazi ukuthi headmaster lawo uyakwanisa ukum-approacha nxa ule problem. Headmaster is also a human being, angithi yikho esizama ukuthi sikwenze just a fun day mhlaka 10.
Kuyabe kungokolusuku olulodwa kuphela, asoze liqhubekele phambili likwenza kumbe kwensuku zekezo kuphela nje?
Sizoqhubeka phambili sikwenza, kuzokeep going back to esikolweni, sizoyobabona abantwana sikhuluma labo ngendaba zama-drugs. Lapha it's just a start. It's not really a start because we've been doing things lesikolo, but lapha si decide ukuthi asenzeni khona lokho webhora. It's just a start. We will keep going back to esikolo siyokhuluma labo abantwana. This is going to be an ongoing program.
Khuluma labazali.
Abazali besicela ukuthi mhlaka 10 libuye lizosupporta, ngoba thina singakwanisa ukuthi sikhulume labo, but at the end of the day lina yini abantu abatshona labantwana labo, yini elingabakwazi ukuthi likhulume labo, lizama ukukhuluma labo ngendaba zama-drugs. Also enye into esizama ukuthi siyenze i-awareness of on this day is that asikhulumeni labantwana abangabafana. Abantwana abafana they go through i-abuse out here. And mostly sinajayela ukukhayela abantwana abangamankazana. Ungathiwa girl child angithi. Asizameni ukukhuluma labantwana abangabafana, ngoba recently I've realized ukuthi labantwana abangabafana abaningi abakhomithi suicide phandle lapho, abalabantu bokukhuluma labo. So as abazali asizamenini ukuthi singathola nje isikhathi ithuba, asizameni ukuhlala phansi labantwana abangabafana bethu, try to speak to umntwana ongumfana umbuze ukuthi how was your day, utshona usenzani nge-weekend, zama ukuthi utshone lo mntana uhambe la ebhoreni, zama ukuyenza something lo mntana wakho. Asizameni ukuba more involved in impilo abantwana bethu.
Unkosikazi Karen Ngoma Msekiwa ukunhlanganiso yeStraight Mpopoma sixoxe laye eseNew York khona lapha eMelika. Isibhedlela seParenyata eseHarare sithi umsebenzi wokuhlinzwa kwabantu abalesifo senhliziyo abakuqale ngohlangula lonyaka sekusize abantu abanenye. Phakathi kwabalishumi lambili abahlinziweyo, oyedwa owesifazana nguye yedwa owabhubhayo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Okhokhela uhlelo lwabodokotela abayingcwethi kwezokwelatshwa lokuhlinzwa kwabalomkhuhlane wenhliziyo, udokotela Simukai Mchabayiwa owesibhedlela seParenyatwa uchasisa ngohlelo lwabo lolu.
Thina vakachiremba neGDSA inozvikwanisa izvizvizvi, toda kuti mutitsigire tione paworld map kuti Zimbabwe inyika inodii inoitawo maoperation achibuda zvakanaka. Senavo dhokotela vakakwanisa lokhu, tifuna ukuba nesisekelo kuba sibonakale emhlabeni ukuba siyakwanelisa lokhu.
ELeZimbabwe ngenxa yokuswelakala kwemali velike lamisa umsebenzi wokuhlinza abalesifo senhliziyo lo ngomnyaka ka-2018 lwazovuselelwa kakutsha lonyaka. Udokotela Mchabayiwa uthi wonke lo msebenzi wokuhlinzwa kwezigulane bawenza kungelambhadalo okumele ihlawulelwe amadola angaba zinkulungwane ezinhlanu awemelika $5,000. Uthe kungaba kuhle nxa uzulu weZimbabwe engasekela uhlelo lolu ngemali ukuze liqhubekele phambili njengoba lusiza abantu abaningi kakhulu ababulawa yisifo senhliziyo abampofu. Omunye owelatshwe phansi kohlelo lolu ngugogo Stella Zuze, yena othi wakumele elatshwe kwele India kodwa wagcina eselatshwa eParenyatwa. Umnumzana Lungisani Dube uthi ulesihlobo sakhe eselatshwa eParenyatwa isifo lesi.
Ndibona ngani bayenza umsebenzi ngamandla, njalo ngakhuthaza abanye ukuthi labo babuye bazelatshwa lapha. Kumele bayethembe i-system ekhona lapha. Mbonani, ndabe kakhulu ngomsebenzi abawenzile. Kodwa mbonani nxa bengabuya lapha into engiyangikhona ingcono, njalo mbonani bayathola usizo olufana lalo bezaluthola phandle kwelizwe.
Esinye isakhamuzi seHarare unkosikazi noMathemba Makhi uthi kuqakathekile ukuba uhulumende aqhubeke esekela izibhedlela ukwelapha imikhuhlane efana lesifo senhliziyo.
Kuqakathekile ukuthi uhulumende ancedise abantu abadinga usizo olokwe-operatwa ukulatshwa inhliziyo, ikakhulu ngoba elizweni lethu izibhedlela zethu azenelisi ukubana zenze ama-operation njengalawo. Ngakho nxa umuntu engabanjwa isifo senhliziyo esikhathi eziningi esidinga i-operation leyo, kumele ahambe kwamanye amazwe afana ne-South Africa le-India ukuthi ayethola ukuncediswa khona. Ngale ukuya kulawo mazwe kubiza izimali ezinkulu kakhulu, okuthi nxa sikhangele ngomkhonomo wethu weZimbabwe kuba nzima.
Isibhedlela seParenyatwa yiso sodwa eselapha umkhuhlane wenhliziyo eZimbabwe yonke jikelele ngenxa yokuswelakala kwemitshina yokwenza lokhu kwezinye izabelo zelizwe. Ingcwethi ezikumsebenzi wokwelatshwa kwenhliziyo zithi kulabantwana abedlula amakhulu amane abatholakala belomkhuhlane lowo kweleZimbabwe ngomnyaka, zisithi iningi labo ligcina lilahlekelwa ngumphefumulo ngenxa yokuswela usizo lokwelatshwa. Ngimele isitu 7 niseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Live Talk kuhlelo Diaspora Forum namhlanje sixoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, sifiza imbono yabo ngomumo wezombusazwe eZimbabwe ngemva kokhetho. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Ozithi unginobhala jikelele webandla ele-Citizens Coalition for Change, umnumzana Sengezo Shabangu Usebhalele usomlomo wePhalamende uAdvocate Jacob Mdenda incwadi athi ngeyokuxotsha amanye amalunga edale lePhalamende awe-TCCC. Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi uyakuzwisisa ukuthi kungana beZimbabwe bebalekela elizweni lakhe ngobuningi. Silugqiba lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo nguThabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka yeZimbabwe.